Lingali chona njani zulugani daba ulamukela emoyeni ngenjabulo enkulu uChris Gande.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
The reason for this suspension is his failure to properly discharge his duties in terms of section 136, section 1, subsection A and B, as read with section 136, subsection 2, D and E of the Urban Councils Act, in that he refused, failed or neglected to give effect to resolution 23 of the 1831st meeting of Ordinary Council.
Utown clerk kaMunicipality weHarare uMnumzana Tendai Mahatshi umiswa umsebenzi okwenyanga ezintathu ukuze kuphendlwe indlela yokucubungula iholo lesiphathamandla seCouncil eliqonge kakhulu.
Lokhu kuyajabulisa kakhulu ukubana inkokheli ze-Afrika sezikubonile sihlala sikutsho ukubana uMongameli Mngabe ngumuntu ohloniphekayo, ngumuntu okhaliphileyo, ohlakaniphileyo, okwaziyo ezombusazwe lezo.
UMongameli Robert Mugabe ukhethwa ukuba ngomunye wabasekeli bogatsha lomanyano we-African Union olwe-African Union Beru emhlanganweni womanyano lo oqhutshelwa kwele Ethiopia.
Umphathintambo obona ngokwenzakala phakathi kwelizwe uMnumzana Kembo Mohati ulandula imbiko ethi eleSouth Africa selifuna ukusungula uhlelo lokuthi izizalwane zeZimbabwe zibe lamavisa nxa zifuna ukuhlala kulelo lizwe kusemthethweni hatshi ama-permits.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
UTown Clerk kaMunicipality weHarare uMnumzana Tendai Mahatshi usemiswe umsebenzi okwenyanga ezintathu kusukela lamuhla mhla ka 13 ngoZibandlela. Emazwini akhe sethula lumbiko emahofisini eCouncil eTownhouse lamuhla, umeya waleli dolobho uMnumzana Bernard Manyenyeni utshele intatheli zindaba ukuthi lesi sinqumo sithethwe kulandela umthetho we-Urban Councils Act. Intatheli zindaba ethu Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UManyenyeni utshele umhlangano lentatheli zindaba ukuba njengomeya wedolobha leHarare ukubone kufanele ukuthatha leli nyathelo ngemva kokuba sekuvele sobala ukuba wehlulekile njengo-town clerk uMahatshi ukuqhuba ngendlela umsebenzi wakhe.
The reason for this suspension is his failure to properly discharge his duties in terms of section 136, section 1, subsection A and B, as read with section 136, subsection 2, D and E of the Urban Councils Act, in that he refused, failed or neglected to give effect to resolution 23 of the 1831st meeting of Ordinary Council held on the 17th of December 2013.
Ubeke ukuba phezu kwakho konke uqinise ikhanda uMahatshi wala njengenkokheli ukulandela obekudingisiswa phezu kweholo leziphathamandla zekhansili ogoqela laye ngokwakhe.
He refused, failed or neglected to provide, despite request, the salary and benefit schedule of all Harare City Council senior employees, including his own schedule. The aim of the suspension is to enable investigations into his conduct and also into the affairs and finances of Harare City Council.
Inhlanganiso ezimela uzulu weHarare okubalisa eHarare Residents Association, HRT, kanye leye Combined Harare Residents Association, CRA, baveze ukusijabulela lesi sinqumo sokumiswa kukaDr. Mahatshi umsebenzi. Izakhamizi zeHarare lechitungwiza lazo zisamukele ngazo zombili lesi sinqumo sikameya zisithi besivele seziphuzile. Omunye walezi zakhamizi ezijabulele lesi sehlakalo nguNkosazana Mehlin Tsamba, ongowesifazane osesemutsha njalo eyisakhamuzi sechitungwiza kodwa isebenzela edolobheni leHarare.
Mina ngibona ngani bathethe isinqumo esihle kakhulu okwakufanele vele besithathe kudala, ngoba into ezenziwa ngamakhansela lapha eHarare I think azilunganga, njalo ziyasi-affecta kakhulu njengama-citizens eHarare, ngoba thina sathi sidubeka kangaka and silenhlupho eziningi kakhulu, kuswelakala kwamanzi, amagetsi nani nani. But bona lapho abahlala khona I'm sure izinto zabo ziyabahambela. Okunye kucina kusihlukuluza kakhulu ukuthi abanye behlezi kuhle kangaka thina abanye siyadubeka. So mbona ngani ukususpenda kukaclerk isinqumo esihle kakhulu okwakufanele vele basithathe.
Ubehlala kobulawayo uNkosazana Tsamba kodwa usele nyanga eziyisitshiyagalombili ethuthele emzini wechitungwiza. Uthi mkhulu umahluko phakathi kwabomanisipala ababalisa weHarare lechitungwiza kundlela abaphatha ngayo umsebenzi wokutholisa uzulu okudingakalayo okufana lamanzi ahlanzekileyo nxa iqathaniswa lalokho okwenzakala kobulawayo. Laphathi kazikho zonke lezi nhlupho asehlangana lazo selokhu wazahlala ngapha kwelizwe.
Obulawayo in terms of service delivery, environment, water and so forth, I think ungcono kakhulu. Mina ngobula ngibona kakhulu ukudubeka sidinga amanzi, ukuvuka ebusuku ngo 3 o'clock sisedinga amanzi, queue already sinkulu. Ngiqala ukubona eHarare. Ngobulawayo konke hayi bekungcono.
Ngesikhathi lolu daba lulotshwa bekungakazakali ukuba ngubani ozabephethe lesi sikhundla sokuba ngu-town clerk ngemva kokumiswa kwamahatshi umsebenzi, lanxa uManyenyeni ubeveze ukuba uza kube sekhethiwe lowo muntu lisiyatshona ilanga lalamhla. Uthi uManyenyeni ngemva kohambo lwakhe kunsukwana isanda kwedlula lapho abhode emalokitshini ukuze azibonele ngokwakhe phezu kwendubo uZulu abhekane lazo, unanzelele ukuba umumo kawomuhle ikakhulu emalokitshini abalisa ele Warren Park, kuwadzana Dzivarasekwa, Tinwald, Tafara, Mavugu Lembare. Uveze njalo ukuba amakansila akhethiweyo aveze ukuba azimisele ukusebenza nzima ukulungisisa lo mumo ongemuhle edolobheni kungakhathalekile ukuba imali iyasilela. Ukhuthaza njalo uZulu ukuba aphathise ngazo zonke indlela ukuvuselela isimo sedolobha leHarare, lapho athi bakhululekile ukupha amacebo abafisa ukuphatheka kulolu hlelo. Ukuthuthukiswa kwendawo ehlanzwa amanzi ye-Morton Jeffrey Treatment Plant, ukubuthwa kwezibi emzini ehlala uZulu kanye lokulungisiswa kwemigwaqo edolobheni leHarare esingamagodigodi lakho ngeminye yemisebenzi eqakathekileyo athi kumele iqhutshwe ngesiphangiphangi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.